amanesi ayabuya mbijana mbijana ayabona abanye bayavaccinate lako futhi bayabona abantu bayaphila after i-vaccination yangkhona so kathesi bayahamba bayavaccinatewa ukuthi livele babone ukuthi aphila umuntu uyavulayo kathesi ukuthi wahlatshwa i-vaccine leyo.
Kodwa ulwazi elaluludinga lisithi ngabohulumende uqala abafundisi ukuthi kuyini laluthola yini?
Siyabona ukuthi abantu dile bayagcina bafunda i-vaccine vedwa like usiza ama-health workers siyazilabela okunye le ndlu ndawo futhi yokuthi vele bayabona abanye bavaccinatewa kungela ama-side effects angifuna ukuthi kule mkhuhlane yaphuma kuvaccine leyani so kathesi abantu bayazihambela sivele bavaccinate ama-health workers ahamba ahlatshwe kuphela yikokho kubangela ukuthi bahambe labo bahlatshwe i-vaccine leyani.
Kathesi sokuhlatshwa abanye abongile sokumile yini mbe labo baqhubeka?
Hayi bayaqhubeka phambili bahlatshwa nendawo yokuthi vele inamba yangkhona vele ayingabe inamba yenkulu inamba yemfane ukuthi bayabuya ama-one ukuthi bahlatshwe so vele bayaqhubekela phambili siyaqhubekela abantu bahlatshwa ama-health workers njalo futhi labaya i-second phase bayangena khonapho.
Kodwa singathi baningi yini abenhlanganiso yenu asebehlatshiwe nxa belitshela?
Kathesi singathi abalutshwani asinge abangabe babaningi but sisokangela sibone ukuthi inamba izokhwela yini nendawo yokuthi vele since abantu bayahlatshwa kuyahamba njalo ukuthi abantu bazofuna ukuzivikela babona ukuthi vele i-vaccine leyi akhulu into iyabangela umzimbeni ukuthi kule abantu bayagula indawo ye-vaccine abaningi ngibona kule amakhandeni kule Princess Margaret lenyanyansawazi kule amaklinik amathathu avuliwe kathesi ukuthi ancedise abantu bahambe bahlatshwe i-vaccine leyani because ekuqala vele bakwenza kwizindawo ezincane ama-central hospital like i-UBS lemkilo ngiyokwayenzwa khonoko.
Kodwa lisebenza njani lapho ezibhedlela sesikhangela abantu ababuyayo bezohlolwa umkhuhlane we-COVID-19 lezinye izifo lisebenza kuhle kukhona impahla zokusebenzisa le mithi?
Impahla zokusebenzisa vele izifani vele siyazama ukuthi vele siyisebenze kuphela sincedise abantu but izisebenziso zangkhona vele azifani sizoqhubeka phambili sitshele sikhuluma ne-government ukuthi sikhangele lokhoyani ukuthi vele zithele zisuku zonke ukuthi